Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami thathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe kuphinde kwesulwe isiqondiso sokuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi ezibhedlela.
Sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan.
Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet iyo wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo.
Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabana becine bebulalana.
Impilo ekhona babugande elizwe lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlutukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethule kuphindwe kwesulwe umthetho obuzavimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi lokunye kusetshenziswa izibhedlela. UZulu uhlabe umkhosi ngomthetho lo owethulwe njengesiqondiso kugwalo ndaba lukahulumende i-Government Gazette. Kodwa izolo unobhala wedalela ecabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule umbiko esithi isiqondiso esethulwayo ngolwesibili ngesamanga ngoba singela sandla sakhe isignature kumbe esikamongameli Mnangagwa njengalokhu okuvame ukwenziwa. Ibandla le-CCC lithi ukwethulwa kombiko lo kuyethusa ngoba kulakho ukudala ukungahlaliseki elizweni okungabangelwa ukwethulwa kwemithetho ngabantu abayabe bejonge ukubhidliza ilizwe. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akuzange kwenzakale ukuthi uhulumende engaze khuphe inotisi kuGovernment Gazette kuvuka sokuthiwa umongameli wesizwe kakwazi. Thina sibona ngani sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala lendlala njengabantu eSudan. Sitsho ngalokhu, uma singatshayi nje sifihle umphini, ingwalo le ekhuluma ngemithi lama-ambulensi yiministri yiphi? Singathi siyacubungula sibona konke lokhu kuhambelana le-Ministry of Health and Child Welfare. Esesibuza ukuthi ngubani isiphathamandla esingale, sibone ukuthi ngu-deputy president ubaba ohloniphiwayo uChiwenga. Ubaba uChiwenga ulo deputy minister, ubaba uChiwenga ulo permanent secretary, lama deputy secretary, lama director, lama protocols wonke akwamanye ama ministries. Ngalokho kanti sisihluphelana, uma upresident engakwazi mhlophe sibi njengokhutshwe ngubaba uDr. Meshack Sibanda, permanent secretary we cabinet, abasethe okuthiwa i-commission of inquiry ekuthiwa ifezwa i-Commission of Inquiries Act efana naleyana eyathungamelwa ngobaba uMonhlante, former president weZimbabwe, eze cubungula ukuthi abantu bafa njani, babulawa mbani soon after 2018 elections. Sibona ngani sesihlezi phakathi kobuhlungu obukhulu lokwesaba, ngoba ungabona uhulumende esesithi lokho abanye bengakwazi kufakwe ngubani. I-commission of inquiry izakhupha kuhle itshengise ukuthi ngubani wakubhalisayo, ngubani owenza lokho, ngoba konke lokhu kulukuzaba lobufakazi. Sizama ukuthi singavumi ukutshaya inja sifihle umphini, ngoba kuzakwenza ukuthi kube le-kudita sithi siyavuka ekuseni sibone sekulohulumende singamaziyo, abantu baqale ukubulalana. Asimsupporti ngitsho upresident Mnangagwa afixently non-ED, kodwa thina sithasifuni gazi izanu ngabe yithi ngabe sebe-resigna, ngoba sebetshengisile ukuthi sebedabukane phakathi. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho lamabutho acine esedabukane phakathi, abantu balwe, ngoba lapho kulwa khona indlovu ezimbili utshani yibo obuhluphekayo buyathuduka buphele buthi du. Asigcigcwezi thina bebandla labantu i-CCC sithi akube le-commission of inquiry, yiyo ezaveza ukuthi igazethi le igameni gazethi lalokho ikumumetheyo kubhalwe nini. Angithi liyakwazi ukuthi upresident Mnangagwa ede kulive ese-Britain, ngobani-ke ede phethe impahla, phethe njalo lezi zinto zivela kuyiphi ministry? Yikho-ke asigqigqisi singaphongo ukufaka ama-allegation sisola abantu ingani siyabazonda. Akube le public commission of inquiry has been the commission of inquiry act. Lokhu kuzakwenza ukuthi iZimbabwe izinze. Okwamanje sidlele evalweni, ngoba singaqina sesibuswa ngezinye izijele isigelekeqe ezizafeza impi yomdeni. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasimanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo. Abantu abaningi abasebenzisa umakhalekhukhwini balinkampani bebesehluleka ukutshayelana incingo lokusebenzisa ubulembu be-internet izolo labuthange. Kodwa i-Econet Wireless yethule umbiko izolo ixolisa kuZulu njalo isithi lanxa kusale nkinga lapha lalaphaya, udubo lolu solulungisiwe. Ukucitshwa kwenhlelo zokukhulumisana ngencingo lokuxhumana ngobulembu be-internet kuphazamise hatshi uZulu Makhaza kodwa lenhlelo zamabhizimusi njengokusilela nje kwamandla kagetsi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo. Singakhohlwa ukuthi laba esikhuluma ngabo lenhlanganiso lenkampani yiyo enkulu kwezokuxhumana elizweni. Ngakho-ke nxa kusonakala kuyo kusho ukuthi kuyabe konakele ebantwini abaningi kakhulu, amamiliyoni lamamiliyoni. Kubathinte kwabalimaza kakhulu, balahlekelwa zimali, balahlekelwa ukuxhumana lokhu akade bekudinga ukuze baxoxisane ngendlela le ababefuna ngayo. Kubalimaze kakhulu abantu.
I-Econet ithi isilulungisisile lolu dubo lanxa nje isithi kusasele lapha lalaphaya. Yebo, liyabubona yini ububelo abantu sebesenelisa ukuxhumana?
Lanxa besitsho kanjalo singakhohlwa ukuthi kukhona ukuthi kuvele ukuthi sekulungile edolobheni, emakhaya uthole ukuthi kakusebenzi ngendlela efaneleyo. Akukacaci kahle ukuthi kuye wonke umuntu sekulungile lokho abakhuluma ngakho. Kusengenzeka ukuthi kulungile kubo bonke abantu kodwa akasika kwazi kahle njengenhlanganiso iyabathengi ukuthi siqinisekise ukuthi lokho asebekulungisele sekulungile. Kanti ke kuqakathekile ukuthi izinto ezinjengazo nalezi zingabe zisenzeka njalo nje ngoba ziyalimaza abantu kakhulu kakhulu.
Imbangela kahle kahle kungaba yini ncube ngamagetsi acitshwayo kumbe kukhona okunye nxa lisizwa lana?
Imbangela esiyibona kakhulu yilokho okuthiwa yikusweleka kwalabo abancintisana le nkampani eyabe isinkulu kakhulu. Kulezi ezokuxhumana inkampani isiyodwa nje inkampani ephethe konke. Ezinye lezi kazisekho azisakhulumi ngazo kangako, zikhona lapha lalaphana kodwa yona nje isiyodwa sokuyenza ke ilale ingasebenzi ngendlela efaneleyo. Siyakwazi umhlaba wonke jikelele kungasweleka icompetition kuyawa iquality of service, indlela zokusebenzisana labantu ngabe ngabantu abathengisa inkwa kumbe yini zisuka zidula izinto zangkhona zibe zisiwa iquality. Kwesikubonayo ezokuxhumana sezidula kakhulu kanti ke sezikwile njalo ngequality ngenxa yokuthi kule nkampani yodwa eyiyo esinkulu kakhulu okwedlula zonke osokuyenza ukuthi ingasazihluphi ngokudinga ukuthi yenze izinto zisebenze kangcono ngentengo ephansi. Into edingakalayo ukuthi uhulumende avumele inkampani ezinkulu noma ngezivela kwamanye amazwe zibuye zizoncintisa kwezokuxhumana kuza kwehlisa indleko, intengo yedatha, intengo yokufona lokuxhumana nje okuhlukahlukeneyo, kwenze futhi quality yezinto kweziye phezulu lezo esizithole emankampanini lezokuxhumana. Sidinga inkampani ezivela ngaphandle ezilamandla ezilemali ngoba lezi ezimbili eziphikisana lalenkulu sezincane kakhulu azisela amandla.
Lo ke ngumnomzana efidlela Ncube oyinhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amapolisa athi akhathazwa ukuqonga kwenani labathandanayo abaxabanayo becine bebulalana. Posensuku zonke amapolisa abika ukubulawa kwabantu abahlamukelana ezindlini. Sikhuluma nje amapolisa athi omunye undoda wakobulawayo eCountry Park uJabulani Phakathi ubikwa ichaye wagamula waze wabulala umkakhe uSiphathisiwe Ndlovu obeleminyaka yokuzalwa elithumi lasithoba minwe munye 19. Bebe lomntwana olomnyaka wokuzalwa olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Difa waJabi Bangodube, saqala ukumbuza ukuthi ubona kungani kuyini okubangela ukuqonga kwenani lamacala la.
Impilo ekhona babugande elizwe lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlutukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana, ikakhulukazi abantu abathandanayo. Nxa ukuthi umuntu ongumama ebona ukuthi ubaba wangikhaya akayenelisi ukuthi athengele abantwana noma ngithi asupport umndeni wakhe ngendlela efaneleyo, kuba lokukhonona thize noma kuba lokungasakhulumisani kuhle noma kuba lokuthi lelana noma lokuphendulana ngamagama angalunganga, ukuthi inhliziyo zihluthuka nje kanjalo, kwenziwa ikuhlupheka, kwenziwa ikuswela izinto eziyizidingo ezifanele ukuthi ngabe ziba khona emdenini. Yimbangela enkulu kakhulu le eyiyo eyenza ukuthi abantu egcineni begcine sebethatha amanyathelo esiwabonayo kulamalanga, esibona ukuthi abantu abaningi bayabulalana, abantu abaningi benzana izinto ezingalunganga, ikakhulukazi labo abathandanayo.
Manje ngokubona kwakho kungalungisiswa njani inani ngali lokho liqansa?
Ukulungisisa udaba lofana nalolu ukuthi siqale sikhulube ngendaba ezokuthi i-economy yelizwe ingalungiswa njani, okuyiso isiqoqoqela sodaba. Impica abadala leyo babugande ngoba nxa sithi siyakhangela into enzima njalo sesekatshana layo ukuthi singathi izinto zizabuya zilunge noma zinzakale ngendlela inenge elifisa ngakhona. Kodwa ke esingakutsho nje esingafisa ukuthi uzulu wakithi nxa engazama ukuthi babe lokubekezela njalo abaqakathekise uthando kakhulu njalo babekezelelane babekwazi ukuthi lokho abakuswelayo izidingo zabo lezi abazidingayo abangazitholiyo ayisiki ukuthi yibo bodwa bengumdeli abazuswelayo kodwa ilizwe lonke lukhangelayo lodubo olunjalo. Yingakho udinga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ubaba lomama ababambane, yiyo indlela batshengisana uthando, yindlela engenza ukuthi le ndubo lezi ababekhangelane lazo bengazikhangeli ukuthi mhlawumbe ukhona oyedwa ofanele ukuthi mhlawumbe akhangelane lalolu dubo kodwa bakukhangele bakubona ukuthi ludubo olukhangelane labo bonke bengabazali. Njalo ukudinga ukuthi ababambane izandla ukwenzela ukuthi uhambo lolu abaluhambayo olunzima kangaka benelise ukulunqoba, ngoba ngaphandle kokuthi bafake uthando phakathi udubo olukhona lolu olokufa ngendlala suku zonke alusoze lweliseke ukuthi luzwakale noma lwehle kuhle komunye, ikakhulukazi kubomama, ngoba omama kakhulu yibo abasuke bekhangelane lokuthi abantwana badlile, abakhangelane lokuthi ekudliweni ekhaya ipressure ibaningi kibo, ekugcineni okuyasekusenza ukuthi begcine sebephendulana nzima labo baba. Yikho esingakufisa nje yikho khona ukuthi asizameni ukuthi singuZulu waseZimbabwe asipeni lokubekezelelana, njalo sizameni kakhulu ukuthi sigweme amanye amazwi angenza ukuthi abanye bethu bahlutshukelwe izinhliziyo.
Lo ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango Dube obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisa inkohlakalo eZac iphakathi kokucubungula amankampani kahulumende ayithoba munwe munye 9 acatshangelwa ukuthi aphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Umgcinisihlalo weZac unkosikazi Lois Matanda Moyo walile ukuveza amagama amankampani la esithi lokhu kungalimukisa abacutshungulwayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo ezitolo osekubangele ukuthi abumbe ikomiti ezacubungula imbangela yokuqonga lokhu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sengisebenza siyabingelela kini lonke mahlala kini lonke bongiyalela wonke komo siyalicela lapha ke liseve lake lisethe lokho kutwa ngamaplaza umuntu lamaplaza angu 20 sifuna ukuba leqinise ukuthi sikhulume kakhulu ngakho lapho esichazisele ukuthi wayene lamaplaza angu sengisebenza singubusiness busha phela sengumhuqulu lake lisethe ke lokho konke lokhu lalama amagold lapho sifuna ukuthi sikhulume phezulu kwabo bezibona ukuthi labo balamacala bengena endaweni yabo lapho kufanele khona khuluma ngamaplaza la ngu 20 lokhu nanga kwathi siyangena wathi umgabula amaplaza angu 20 nako sokuvela umntana kamgabula amaplaza angu 21 akale sichazisele kahle lapho sifuna ukulungiselela singa kunginika ama ovete yona aqinisa ikhanda wona lamaplaza amangakelo keqinisa ikhanda ngala plaza engalanika hawo sicela ukuthi silungiselele idoli lizwe lethu lihambe kahle sasingalweli ukuthi omnye uhuquzi sasilwele ukuthi sonke sihambene ngendlela eqondileyo.
Studio 7, Studio 7, khuluma na Nicholas Moyo from South Africa. Hi Studio 7, sakazo omhle kabi, ngicela ningazihlisa isithunzi ngokulokhu nifake abogawule. Abogawule immediately ugawule nje mangavula umlomo nje yonke into ephuma emlonyeni wakhe nje ihlukumeza ithunuka iyilonda ebantwini abaningi kabi abasezimbabwe. So zabani Studio 7 ukuthi nje into zikagawule, abogawule nabomalakhi inkomo labana nabo Joseph Shuma imilomo yabo ihlala mbukana, abanikazi bezanu PF abatholakale emafonini kuhlala nisho lezindabeni lapho ukuthi abobani isikhulumeli sikamnakakho akatholakale efoni ubani bani bonke abanikazi bezanu abatholakali emafonini kutholakala nje bona laba ikhothabathele zabo gawule nabo Joseph Shuma yibo kuphela abalokhu babhebheza. Izanu yona the real zanu, zanu PF yamabhela ayikhulumi noma ningabafonela abatholakali emafonini. Thank you, bye.
Bevuka njani Studio 7? Vuka njani Studio 7? Siyabonga ngendaba elisinikazi namhlanje ukuthi khulume ngendaba yeZANU PF. iZANU PF nangu wayo ngikhulele kuyo akula into engizayo ngabuya ngabe ema reserve kade saphronyiswa siphronyiswe lokho kwakade sesikwazi ukuthi linjani abantu bezano selilicinile ngento yona le eliyenzayo umuntu wonke karejiste ukuvota sifuna ukuthi lonyaka siyikhuphe thina sisema reserve akula into enziwayo ama road ngamagodi asikwazi ukuthi iroad silungiswa
yebo Maxel makhuluma silapha igama lami khona Bomo uma ngasekhaya lupani labendabuka khona ku 41 ye siyaziva izindaba zimnandi zivela kubo 7 lola ikhulume lakhe ilizwi kunalivakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igqunqu yakhe lo hayi ukhuluma iqiniso lihle ukuthona sisithi mashona siwa bantu mbuso ubandezela izandla asikheni zani asikhipheni izanu bantwana bekhaya bantwana abahle asikheni izanu izanu yiyephu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe lesizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emalayini boleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzamela uzamayi 1 alilasihawu futhi labantu singithi ngaphakama le audio izwakale
yebo bafowethu basakazi bakastudio 7 njani ke bafowethu lo untshela bodade hayi plan ngenkosi yethu ujesu ukristu wasifelayo emthini efela thina izoze ya hayi into emvukuyisho nasi bafowethu ngifuna ukuthi ngikhumbuze abantwana benhlabathi ngifuna ukukhumbuza abantu bonke bakamthwakazi ukuthi abantu baningi siyakhohlwa asikhumbuleni ukuthi yena ufather zimbabwe wakuwakhuluma wathi khona ebantwini oginye izaphu uginye islow poison wasephinda egcizela ngamazwi futhi athi khona impi izaqala empumalanga so leyo mpi lingangeni phakathi kwayo yekele zithukane manje thina amazimbabwe thina amandebele bantu kamthokazi siyayithanda indawo sesingene phosaphesa kugxumuka phakathi yikho abadala bethi khona thina singothathekile bayekhuma into njengaleyo abadala ake sizinxibeni ukubana singakholi ukubana ngesikhathi gugurawuni isitshaya ivulala izihlobo zethu ngako lo yedwa umtshona okwathi khona kade kwenzakalani elizweni bonke bayesikhona ama-dissidence kuzibulo ama-dissidence lata ke sizidiweni sigoqa izandla sithi hayi halala
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle usithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU-PF lo okhulumela i-ZANU-PF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile ethenga kuthengwa indizamtshina ye-54 million hhayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo ngoba uzobona umuntu omutsha esiyavotela izanu ngoba izanu iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ongamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplazanyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuyakuthola lama-t-shirt kuthola lamansaro hhayi kurayithi konke nje le-fertilize so siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhulume lizwi linye ukuthi lokhu sokwanele enough is enough iZANU-PF sibonile sisenze iziyelele sonke sisibona ngathi vele sizinhlanya ziphelelanga ikakhulu mina nyake ngizonde ma kunomuntu weMathebeleland from Midlands to Mathebeleland osavotela izanu ukusho ukuthi usatsho ukuthi izanu right impela ingaphinda neground yesibili ngiyabonga
shalele sahlupheka thina hayi uyazi ma usizwa kuthiwa ilizwe selalahlwa ithi inkulumo ku-Jeremiah 5 gijimea izitratani zonke ungathola abantu bonke abathi nkulunkulu bazabusiswa eZimbabwe even if ungahamba yonke indawo uyathola abantu befake izembatho abanye bengafakanga izembatho bethi baye enkonzweni kodwa i-preaching yabo i-preaching yethu ayiseyiliyeyo yokupreacha into e-right sesipreacha i-division sizela kuthethelelana saxolelani okwethu sokukhwezela impi phakathi kwethu sizondana ilizwe lakithi lifuna icounseling enkulu kakhulu ukuthi sikhiphe abantu engqondweni zethu lezi sikizwe ngoba sisengqondweni ezimbi kakhulu eze tribalism ukuthi sokusiba labantu abazazi ukuthi bona bangcono kulomunye umuntu kodwa abantu bonke ngabakaNkulunkulu sesayithatha ukuthethela kwembuzi sakufaka emakhanda ethu into engikhangeleyo ukuthi we don't know what we are doing the most important thing kufuneka icounseling and icounseling yakho ifuna abantu abazapreacher behlanganisa abantu ukuze abantu beyazana ukuthi hayi umuntu noma enjani noma ekhuluma luphi ulingi kodwa umuntu kaNkulunkulu so into enzama ukuyikhuluma lapha nansi ngithi mina ake sigebhe namagodi sikhafuleni inhlamba lezi sizithukayo nayo ngoba wonke umuntu umuntu kaNkulunkulu njalo engucelayo yikuthi akula muntu oyangekayo ukuthi ekhuluma ukuthi asithandaneni umuntu oyangekayo ngiyena lo ngafuna ukuthi abantu bethandane abantu bezwane then siyenze ukuthi hayi kakwisitha ngubani umuntu ozonda abantu oyenza abantu bengazwani izanupf so ngiyacela nje ukuthi bantu bonke abantu abazwisisayo like lizwisise don't shout it other ngoba ukuthethisa omunye umuntu akukuncedi ngalutho ukukhuphulela iBP yakho akusoze kukuncede ngalutho mina noma ungangithuka I don't care ngoba ngiyakwazi ukuthi awukwazi ukwenzayo watsho njalo uJesu Christ only God knows what I'm doing preaching maybe I'll be blessed by that thank you people thank you very much cela uthando lokuthi sizwana nani siyekeleni ukuthethisa ngamafoni thank you very much ngoba uma uthethisa umuntu ngefoni uyayikhawa thank you baba
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli imlayezo yenu ibe mfitshane ingedluli i 2 minutes ngoba imningi kakhulu siyabonga Ogwezemelika oyengumongameli umnomzana Donald Trump izolo ubethula amazwi akhe kungqoqo mpikiswano ebilawulwa ngumsakazo weCNN lapho aphathe khona indaba ezimbalwa uTrump ulamndule ukuthi umama uthiwa wamdlwengula unkosikazi Jean Carroll uyamazi esithi kazange ake yahlangane laye Ngezokhetho olwedluleyo uqhubeke ngembiko yakhe yokuthi wagqilibezelwa. Ebuzwa ukuthi uzavuma na nxa enganqotshwa kukhetho oluzayo, uTrump uthe kuza kuya ngokuthi ukhetho lwakhona luyabe luqutshwe njani. Ebuzwa ngempi yeRussia leUkraine, uTrump uthe ngabe engumongameli impi le yayingasoze vele ibe khona, wengezelela esithi engumongameli ubezamisa impi le ngelanga elilodwa nje zwi
Across the fender west, I see day. koya fanbes ulandilana man zushuke ulandila pasapa zokunye akume akuzenda we
kumnandila ichukela ingoma kamakhatsi featuring umuyi umampintsha esidubela ke uhlelo lolamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe i-commission nezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe uphinde kwesulwe umthetho obuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi yezibhedlela. Inkampani yabo makhale kukhwini i-Econet Wireless ithi sisilungisisile inkinga ebibangela ukuthi abantu bengaxhumani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.